sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland International Re-Engagement Committee ihlangene nomphathi ntambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asilasizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena kabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa besibesigidi. Ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe umbono lomcabango wabantwana baseZimbabwe ngodubo lolwethu lubonayo ukuthi abantuizizana ukuthi senzeni. Bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi, kukhanya ngazani thina ethu sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo likuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Thina kayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa silamabhimba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bezele besizizwile, so besikuvele sibamelile. Bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona. Thina sidinga inhlalakahle kaZulu, ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe. Kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, basafuna ukuthi kukhulume ngakho. Senza ngazani zonke into zirayithi, so sihlela ukumela ilungelo likaZulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo sibinasekhatshana. sesimelile nje olesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumumeki.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imhlangano.
Hayi lokhu phela kuzele ayisento asonto esingazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engafanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla leMDC asisebenzisi induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingise ilizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla leMDC lalo akukho kunenge elikwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho kunenge esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isalisa. So nxa kunabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli bezilonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazaganyela ngamabhimbi. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincuka indlebe ukuthi banambuno bani abangancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe asoyimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC ithi sivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibashiye emva besilandela, yimpi yethu sonke. Abantwana bangathethi endlini apha ngenzindlala, njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli nxa sesiyathaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanyise. Sosokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla leMDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esiyaqala ukuthi singabuthayo kathina, kodwa kumele sinekeshi yokuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezigabayo sibele into yabantu abethu yakusasa.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC, asenelisanga ke ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oyePolad eInternational Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi ntambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare lapho kucutshongelwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano weFamily of Nations njengamanye amazwe ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Phokeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo weStudio 7. Uthi uNkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye loMnumzana Moyo kulolu daba. UMnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye lePolad ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuninga lolu daba sixoxa loMnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. UMnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Ukukhuluma nje kadeso mina ngisenzininga ukukhuluma nje ngibophile nje ngiyakhulula ngoba okuzinkomo sokungani kuqinaqinile, kodwa ke abantu labo bayazama, abanye abakhwalisayo abangalalutho ke vele bazange bayezini kulo hlelo lokukhona ukuthiwa i-trend iyancedisa. Mina ngingaluboni lapha kulesisigaba, angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Imasizi abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ungigasopho lokho.
Kodwa umumbu sunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokho elisini?
Ngabithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. But labe ngikhona kathesi, ngisehlukaniswa ngomfula lokuthiwa ngumlowethu. ngaphana ngale kuleshaka phakathi phakathi konapho nje kuye yathiza kwemali ngamani ayedelike kathesi nje kulamayezi kuphela kulazulu. So ngabe ngithi ukuthi izizathu engakutsho ukuthi iyalimika nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyela kungabunika nxa uhlanyela.
Ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu? Sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla.
Yawu vele sizanzi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulekula nje wena ovele ungalaluti. Okwesithebo lokhu vele sakhulume ngakho ngoba vele nxa ungalamafutha vele uzakudla khona okukukhona. Sidla khona okukukhona akulandaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha. Kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele uyakuvele ungalakho.
Baningi abatholayo ngoba kukhanya lalabo abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba. Liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijana.
Ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi linye lisebenzayo lingaze lahola. Okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okuthi ukuthi ngenzakala ukuthi kuba khona kweminye abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanise ukubhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi izinto zake ziphambaniseke.
Lowo ngumnumzana Ernest Malandri, isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi iningi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Akubizozwayo emaplazini abalise leThimba Farm ethindeni ngofakazi kanye leDeep Four esikhwini seGwanda lapho abantu abavele endaweni ezijeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathubasukuniswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma esificaminemibili lanhlanu 85 uzokuya emzini wakhe esengezani esize emkhothini omacimbi eThimba Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu abakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana abaphela ngizihlalele ngilosisi wamoka
1926
mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa wachiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele baza nginika lami imbasela bhadalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esine isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamapulazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi mubi siwile indlala isithwele senzile secina sithi singene emapulazini. Emapulazini basicotsha basigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi. So khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina asakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke. So ukuthi siqonde ngaphi singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuku siyathenga. Besicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele mnaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abekhona kwasuke sithi ukuma kwezulu laphana lasengana ayama kodwa ade vele khona mancane ngigeze libuyile izulu kathesi avumbuluka sibili wonaka amalanga akhanyayo. Hayi akusikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona laba amacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi.
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacembi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacembi belithengiswa ngamarandi angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacembi la ngendlela yokuziphilisa bavela eBedbridge, ezishabane kanye lasemperengwa. Ukuvula kwezikolo sekutheningi labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya owestezi uthi njengabazali babhekane loduko lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shua ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi siya ngaphi.
Ngaphandle kwendingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho kudala ukuthi bengaye esikolo, kuthi amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili, kuthi unkosazana Pamela Ncube owesitezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniformu ayadura. Thina vele ukuthi lo dubo oluningi, ikakhulu indlala, ami ngije ngikhuluma ngije ngilambile. Wathi uma womntwana uhamba edleni, futhi sikhulumela abantu njengabantu abangamankazana. Ama-pads, iphakethe eli-1 li-$20, bahambe bethina abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kuminyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Alfred Ncube.
Eseselithiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo.
Ya, ungasitshela mama ngendaba zenhlanganiso ezijiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba
njani? Kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokhu?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha, bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Le into yeke yaduma kudala sibili, especially lapho abantu basafika. Ye, babantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Afazi, abantu abaningi abanye ngathiwa thina khuluma ngamaZimbabweans bebesithi vele ukuthi uhlanganisa amaZimbabweans, anye bakuthi ukuthi amaZimbabweans, amaZimbabweans asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu, kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana lamaZimbabweans abakukwanisi, ngoba Yebo, safika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi ah lo ngubani simbonile lapha kala maphepha abantu bese bethengisa.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangkhona. Kuyenzakala yini kumbe ucabangelana?
Kuyenzakala. Bathe ukuthi uthe abantu bethembeke. Abantu into lezi ziyenzakala abantu abaningi ababe babetshela kweminye kwezinhlangano. Abantu bakhuluma into engxenye abantu babetshayela imali eziningi. Then umuntu owabe elemali bese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu. Bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabo makhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo ubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo sibi. Ngoba ngiyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imfanekiso yabo makhelwane bethi yikho sikwenza wena lokhu uthumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima. Ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Iyawufana ukuthi ukhudumeza indlu ngoba kuyaqanda. Abantu basebenza gadalala. Bethi ngithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphuze ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe. Ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya. But ungakwazi ukuthi ngale bakuhle imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli. Ngithemba liphilile. Ngingalala nami ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafanele besifazane yibo kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu. Bakubona ukuthi vela abanisi bangabafazi kunokhu lokuya ukwethisela abantu abangabafazi bayathisela amasinyane besabe njalo futhi kunokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nabo ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siyemolini. Imabhasi akhwelile kakhulu umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini for amaziki amabili azima ehole. Ngapha kumele athenge ukudla ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipindlika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary pads kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khonapha ezikolo zemaphandleni?
Babala isikhathi sokubuya kwezinye isikhathi ababuyi. Abantwana labantu abathwele nzima, abanye bacine vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba nenhloni yokuthotha iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba kalazi imfanelo zokusebenzi. Inhlanganiso lezala ziyabuya ziphinde zidonethe ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokhomwane abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphidi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kweli labafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana mbijana. Abanye babakuyehlisa yokuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle basele imali zesikolo. Bekune ngokuhlela izinto abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuyakwenza yabona kulala abantu abakhorokozayo abamaligama engaziwa bakhona bayengela eceleni abantwana sisiyakwenza nabo sesenasibesese engaqedi lasesikole.
Bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikole?
Ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary. Nxa ukhangele ezikoleni zesecondary akula. Kwazi ukuthi emekhaya ke bekungela kudla umntwana nalana uzabuye elambile, tshona elambile abuyele kusekhaya kunjalo nje. Abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama. Ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikole evele engadlanga. Bekufunda kwecela ngasaphumeke.
Manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo?
Ngokuba ngoba umkhokheli we-finance Mthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-season 7. So lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisela.
Manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima?
Kuyathina sekusiba nzima ngoba phese sibona ukuthi kwezinye izikolo ezikolo kakhulu ezisemadorobheni abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons. Kodwa thina sesikhala laba abasebemaphandleni abala abazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani. Siyabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye bazovele kukwani abala abazali bazovele kukwanisa ukubhadala imali lezi ezama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani. Ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi. Ngesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaxoshwa kodwa sikwazi ukuthi bahlezi abafundisi ngoba bakhala bethi imali encane. Abanye balazikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye esenyathi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Sake yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem. ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yePOLAT e-International Re-Engagement ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba nobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.